Lezi nsuku sitholana lobunzima obuqatha kakhulu ngoba ilokuphuza okuthile njalo iyabisiwa ivuke okuthi asikwazi ukuthi ingaba isebenza okwesikhathi esinganani. Njalo sesingantwa yithe eyabantu esingakwazi ukuyisebenzisa i-internet kodwa thina siyisebenzisa insuku zonke lapho.
Kwenzakalani nxa ukuthi abantu befuna ukuvula khonapho i-internet yakhona?
Iyabe ingavuleki kumbe iphuze ithathe isikhathi eside. Owenza izethekeli zigcine zingasasithembi ukuthi kade sikwenzayo siyakwazi yini kumbe hayi kumbe besibuza ukuthi kade abavele kona belungisa le mthina elithi isile ngobani abangaboniki ukuthi kuhamba kanjani.
Okwamanje ke nxa likhuluma lezethekeli zenu zithini?
Izethekeli zinokukhonona okuthile ngenxa yokuthi azisatholi imfanelo kumele zilekwe ngoba kunje labo babe funa ukubona ama-emails kodwa kube sekusehlula ngaleyo ndlela. Sibe sesithwalana lobunzima wokuthi bazaba sebesibuza. Sesiqalisa lathi ukugagasa okungasonto enhle nxa ubuza kufuze uphume nempendulo injalo nje.
Nxa sesikhangela ke kwezamabhizimisi ungathi selilahlekelwe ibhizimisi enganani ngenxa yalokho?
Lahlekele siliyibhizinisi engani ngikhatshana ngoba kunje ama-guests asatholi indlela yokuthi singakhuluma lawo okwenza sibili ye-business ingabi layo. Asasebenzisi kakhulu lamafoni lawo abasebesenzisa kuphela ama-intanethi. So sesiba nzima ukuthi bengene kuyo yona i-intanethi ngoba ukusebenza kwayo akukhanyi kakahle akuphumi kahle.